Sisi isikhathi sokuselebrate, sisi isikhathi sokuthokoza. Kuvulekile iwindi lokuthi nxa kungeyaya kwehle izinto zonke ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke, kunye lokuqhubeka behlatshwa, kuvulwe lezikolo, le industry, abantu baqalise ukusebenza. Kodwa singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama wave, libuya lingamagagasi, liba negagasi lokuqala, lesibili, lesithathu, kanjalo lokhe lisiza. Ngakho ke sisengahlangana lelinye wave elomunye umkhakha njalo waleli gciwane, libuye libulala abantu abaningi. Abantu ke kabangathululi ukuqinisa ukuvikeleka kwabo. Akula kufa osekusukile, ingozi lokhu ikhona. Asiye sabeni, asizivikeleni ngendlela efaneleyo.
Udaba lokuvulwa kwezinkonzo kulabo asebehlatshwe amajekiseni womabili solwehlukanise abantu phakathi, ngitsho labo abamasonto. Ulubona njani lolo daba?
Sakumangalisa ukuthi abantu bahlukane phakathi ngalolu daba lokuvulwa kwezenkolo amachurch, ngoba abanye kulezo nkolo bayafuna ukuhlatshwa, abanye bathi kakufanelanga ama-members abahlatshwe. Ngakho ke nxa usithi wena abantu akubuye kuphela labo abahlatshwe amajekiseni omabili, kusho khona ukuthi amanye ama-church kazozavulwe. Ngakho ke yikho kubahlukanisa phakathi khona lokho. Kanti ke njalo kukhona vele abantu abangavumelani lokuthi uhulumende abuye lecebo elizakwenza ukuthi abantu baphoqelelwe, bafoselwe ukuthi bahlatshwe bona bengafuni ukuhlatshwa, ukuthi kumele kube inkuthazo abantu baye kumbe bangayi ngokuya ngokukhuthazwa lokufundiswa. Ngakho ke akumangalisi ukuthi bahlukane phakathi kulokho. Kuyinto vele bahlukanisa phakathi abantu umhlaba wonke jikelele, udaba lwejekiseni lolo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona luhamba njani?
Amajekiseni lokhu silela kakhulu, asesekhatshana kakhulu ngempela ukuthi abantu bangathola bonke abafuna ukuthi bahlatshwe. Endaweni eziningi edolobheni, emadolobheni vele ubona mhlambe nxa kuvuliwe kwathiwa khona akhona amajekiseni, ubona inkalakatha yemizila abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa. Kodwa ungaya kakhulu emaphandleni, endaweni eziningi vele abakayiboni nje indaba yejekiseni. Ngakho ke asashota kakhulu, bekufanele ukuthi ngaba sendaweni eziningi emakhaya lasemadolobheni. Yebo, kambe abantu behlatshwa ngobuningi okwamanje okwedlula lokho okwesikhathi esidlulileyo, kodwa lokho esishota kakhulu amajekiseni. Uhulumende akakenzi konke okufanele ukuthi abantu bahlatshwe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bafundiswe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bavikeleke. Usasilela kukho konke lokho.